hayi khona kuba njalo sifila abantu bazekhala but njengohulumende obusayo imizamo yayikhona ukuthi konke khona kutholakale andiyakwazi ukuthi athi isi-challenge ekhona ngama imali i-forex but uhulumende uyazama ukuthi imali itholakale i-forex through ama-export akhona iminyeke imizamo ekhona kusuke ukuthi imali itholakale e-forex ukuthi kuthenga amafutha hayi inhlupho zikhona but njengehulumende ebusayo akula we can't say ukuthi sethelwe ngamaqhinga amaqhinga akhona ukuthi into zitholakale zonke lezo
kodwa ncala ibhodabhoda khona ngapho e-Martinode abantu bathini ngempilo le abayiphila kathesi langezomnotho welizwe balethemba lokuthi uhulumende uzalungisa yini nokuthi kuhle ukuthi bamvotela umongameli Mnangagwa
ya ithemba likhona ithemba likhona ngoba ngathi sikhuluma kanje uminister of energy u-Fortune Charles imizamo ekhona ukuzoxhumela kwe-Eskom bebhadala izimali ebazizibhadalisa ukuthi lalithola amagesi avela e-South Africa amafutha awezimota lawo futhi imizamo ekhona ukuba kuhlanganiswe imali yakwamanye amazwe ama-US dollar ethengwe ukukhala kwabantu awusokuswelakali ngoba ngeqiniso sibili asingeke sithi into zinormal njengasuku zonke iy'hlupho zikhona elizweni kodwa iy'hlupho ziyaceda phela iy'hlupho azingadala ukuthi ziphele so zizaphela one day ithemba abakhosilalo sibili
sosikhangela edolobheni le-Victoria Falls siyabona ukuthi kulezethekeli akuzikhathazi ukuswelakala kwamafutha lamagesi
ya kuzikhathaza kuyazikhathaza kodwa kubuya lokhu zibuya asithile sibili here and there but not to the extent especially singaqathanisa i-follows lezinye izindawo zezimbabwe ayi-follows isathe lokungcono la magesi ahambayo yebo kambe ayahamba kodwa-ke singancathi sixoxa lamanye amadolobha thina ngapha singcono so ama-tourist sibili izivakashi zanayi lokhu